Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuxoxa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathe sengathi abantu becaca ukuthi abakhala ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi siya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwabulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga lakakhethi ekuseni bevula wonke umuntu wobuku polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze.
Abebandla lesi esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanu PF besithi zisebenzisa iclinic eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iclinic le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo eMeet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuxoxeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi nhlanganiso zesite. Sibuye sisebenze le Habakuk Trust, sasebenza futhi le PVTA, iBulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhla ka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hhayi abantu labantu esababona sibona ngathi akaba ngikhaso ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, ngasengahamba ngumapresidential ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa yilaba abantu ade bekhona. Isikhathi ezihlukene ukuthi umuntu aze sekhizwa ukuthi hhayi lungivela semali thina sikayesimbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So-ke abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabachukuzela ukukhetha bani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well okunye ebesekukhuluma nxa sesiqethakele mhlawumbe besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonoko. So ke esilethemba lokuthi kukhanywa ngathi imessage leyo lapha kobulawa sifunda ngathi ayingabi ingene lebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungiselele ukuthi sizosebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangu dlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebethana xa kungabe kukhona ingxenye esabe singakuzwanga sicabe nje kungabantu engxenye yababili abathathu baye bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sifunda ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sifunda ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona lapho ngela ndawo zokuvotela ongela zikolo sibona ama-tent asefakiwe khona kuyasitshengisa ukuthi kushouthi hatshi into ziyahambeni sibona ama-tent sibone la mapholisa asekhona elinde ama-tent sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa sebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwane kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sazi ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyavota futhi sifike ngesikhathi kakhulu futhi isikhathi siyabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavala ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusale sikhathi kwenzela ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenele sokuhamba uye khona phana so ke isikhathi siqakathekile uyabantu sonke sivukele khona njalo sibele ingxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abanye abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokhe likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esiqathi sakathi sabantu becaca ukuthi abakhangela ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba ezefuna ukuvotelwa abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi siya ngaphi ehamba le-community esebenza le-community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho ibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga ukuthi sakathi esingenxa yokuthi sefuna sokulokhethi sefaka lokhu lalokhu abantu bebesithi hatshi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale aze ayebonakala futhi enxa sokusebenzayo sokusondela kuma-elections
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN koBulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolu khetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile
siyinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo lemisakazo echiyeneyo ukuze batsho ukuthi bebazi ukuthi isigaba sinaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi-interfere lutho hatshi ikubona nje i-activity engabe ikhona isenzakala konke khonokho-ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu sebe-redini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo lokuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le-University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo-ke lwama-themes besingathi ulezigaba eziyisikhombisa 7 themes abantu-ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lo lokwalo umbe baludinge bazibalele bezukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senhlanganiso yeZesn koBulawayo. Kulunye njalo udaba ibandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe koBulawayo enkudleni ye White City Stadium. Egesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakoBulawayo le mathebeleni kejikelele ukubana ukungena kwe-TPC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ukubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above i-poverty datum line which is 500 US kusiya phezulu ekufanele phiwa amapolisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international fundise joina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikwereje selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikwereje zabo, and of course i domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake meters bedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ekonke besetshenziswe ama political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-TPC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizamphethe, sikwanise ukufaka uhulumente ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale koBulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lolo luzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi ihlelo lesasile program ethi umgwazi ukukhuthaza wonke umuntu ubeke aba registered voter, yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi kokuqala kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedo, okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba ngefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyi-registered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula. Wonke umuntu wobuka upolling station uyevota, ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le-polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba koBulawayo ekhona ama-double candidates, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama-double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba ukuyintroduce ama-official candidates awe-TPC ikakhulu ke endaweni kayasephumula. Umongameli sesobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke i-candidate yakhe emelayo ingu-member of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela i-TPC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eThabalala lePhelandaba umongameli uchasisile ukubana uGift Ostalo Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso ye-TPC. Labanye ke abanjengabo Patience Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobhengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Renda ke eBulawayo Central, labo Nicola Wasen eBulawayo South, labo Minenhle eBulawayo North, bonke laba bengabantu ke abamela i-TPC, labo Manduna Enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kwe-TPC. Umongameli njalo introduce official ama-candidate wethu ayi-TPC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngu-senator, former senator wakoBulawayo osengu-councillor uDavid Coulthard. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla leZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka 2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidale lephalamende olilunga lezanu PF umnumzana Dingu Muziphuthi ngeviki ephelileyo. Yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe izanu PF esigabeni. Onqintisa kukhetho luka kansila ku ward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli inkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe izanu PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami siyehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala efuna ukwenziwa leyo. Sile kliniki eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngiloMika lo Philip Mabhena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda angu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele, abantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukhampeyina ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuhole yasala eMafeha ayifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge eMafeha laphana likhona ngamva kweMafeha lisiye emzini yangapha iMalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool eseChaguta engekho. Kulabantu beGochombo abangela amanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1, I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo uyechaphusiba ngapha. Kule mizinga komkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka, yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga, amshiwa ngasiqa ngakhe loku u-MP ethu uzalijepha engayenzi lutho. Silamadamu, ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu ubaba u-MP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu legwembuthi. Sasifika omunye umngcwabo avuke ebuyekuseni wathi uzahamba, sithenxa sesifanele semjengisi wathiye ngahambanga la kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje, inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo, kuyadanisa mpela Nkomo. Ngokweklinika kukhulumeki, kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uPhuthi uMP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungoMay ethi uzakuya next week labantu baqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklini angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine, sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu bavuke ekuseni bengabantu bathi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika, ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina kuthe nxa isivulwa yangani ziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babe bethwele imigano bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele izanu PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona, kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalele ephalamende njalo ngowezanu PF umnumzana Dingu Muziphuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezivangela ukukhwela kwentengo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule pholisa ebelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls. Ladakwa lazela lala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Masticle 7. Sibonge lapho inyozi ezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngingahlalela elubani. Banupanamahle. Ekanjana laphana konke senipholu gomoza. Sibombo lupaswana. Konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kobo wange. Victoria Force konke laphana Jambesi. Sibuyela basithi Gwanda majawundeni sithi Blawayo Town Village. Votani wonke labantwana kungabi lokwesaba. Akula mpi uthiwa impi yavuka akula mpi evukayo. Lingabotshelwa etshanini badala. Asambeni ngobunene siyevotani lingethuselwa. Ligqugquzelela abanye hambani levota badala. Okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini sihawula singakwazi ukuhlala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu. Siyabonga sengathi odebe ngahambi ephezulu. Sibonga laphana igama lami uzukona Nkomo kuma lapho elipande.
Salibonani kustudio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANPF eyikhulumela i-ZANPF besemphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma izwe kusiba buhlungu esiswini ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi okwenzakalayo. Sibone be-ZANPF belokhe besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba ayile iphatha idliwe kawani.
Nokubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesibuye eMpumalanga noma abantu abangavota kahle akulathi into lizoba khona emathebuleni okusalayo emasayidi nemathebuleni akulathi into lizoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapo. So bayasisebenzisa kakhulu. Imingaki iminyaka besehlele ukurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith kusmith kathiya ngamabhilidi le migwaqo le ukuyesihambe esihlathini ZANPF MDC kuyafana vele akulathi into lizoba khona. Abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotele asiwini lutho.
Linjani emsakazini yestudio 7 olibingelelayo ngenkosi umfana ophuma endaweni yasenkaya Kodlamini. Yebo, bengithi into engikhulume ngojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni leMDC esiya kuzana uthi ubone okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingenamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi namuntu uthiye abantu eganyeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition namuhla nguyogijime kuye. Uthini ngabantwana babantu abathile ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje abantu kathesi abantu bamenza izanga? Mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamthiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekela angamthengi sengamthengisa futhi le muntu.
Salibonani kustudio 7 onibulisayo-ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwethu. Lokhu ngikulolu daba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora laba abantu badlala draft badlala ufetsha ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama opposition ntambama bayiZANPF sesi umonzola sewudlalile wakhe umdlalo eyakhe draft sokubonakele sokuseleke yena uchamisa manje ukuthi manje enze eyakhe draft ke manje last time wakhuluma ngokuthi iZANPF insortile this time usahlela nje maplan akho kuti zakuti izani PF yenzenja. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo. Kanti ke abantu abavuleka amehlo kebebheke kube umqondisi moyo. Beba yiba abantu abazaba nomhlahlandlela wabo. Lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omnye umshona it's impossible. Lawa abantu zimbila zantabanye. Ake sivulekeni amehlo lawa abantu angeke bekhiphane embusweni. Ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana. So umthwakazi nje akuvuleka amehlo. Akukuvuleka amehlo ngalaba abantu laba. Umonzora uthatha umbuso iMDC ikumakhuphi. Now seyidilize yonke manje. Ngiyabonga.
Sanibonani. Sanibonani. Sanibonani umthwakazi, umthwakazi omuhle. Ngilibingelela. Ngineke ngizithokoza igama. Ngilibingelela ukukhulu ukuthokoza. Kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi. Ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zezanu bonke. Kanti abantu bakithi uhamba njani kanti? Ngesikhathi esinje abantu sebejikile. Lonke selise abantu bakithi sebantu sebeyizanu. Sokutheni kanti? Selikhohliwe lapho elivela khona yini abantu bakithi? Hayi mina ke le ngidumazela kakhulu. Angifuni lokuzisa igama. Kodwa ngidumela kakhulu. Mbona abantu bakithi begqoke impahla zezanu indawo yonke. Kuthiwani uma kwenzeka?
The Studio 7. Ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi. Thanda ukuphikisana lo Angleston lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be TCC e White Street. Uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu adevela phana bona bonke abazovota this and this. Kodwa kuthe kugcile kuthephama enkayi amalunga ezanu PF ama supporters ezanu PF azange ake avuye phambilini athi bonke adebebuthenela phana kasoze bavote nanjani. Kuwesike ngifuna ukukutshela kucace. Uyabona bonke abantu ababuthana emaralini ezanu PF bahamba besiyalanda ukudla. Hayi ukuthi ngama supporters kezanu PF labantu. Labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela. So kufanele uqhathanise khona lapho. Yebo ye. Bonke adevelaphane White City asibo bonke adebezavota. Ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yezanu PF akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuzanu PF bahambele ukuya kudla kuphela. Into ofanele uyazi leyo Angleston. Lokho okhulumayo nje ngamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi? Uqoqela bani? Uqoqela izanu PF. Awubali lapha izanu PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai. Bala lama results bathi kwagcina kubunjwa uhulumeni obambana. Awubali uyajampa ubale lokho ongasikho. Ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Angleston Sibanda uyakwazi mathupha ukuthi izanu PF ayikazi yawina ama election eZimbabwe. Ulamanga ayikazi yawina ama election aseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu basakaza ukukhuluma ngozinja ziyamkhokhona.
Alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazi senjalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.